VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 8 Mpandula 2019 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu swaye ngumongameli uRobert Mugabe sikhangelelwe ukuthi sizalethwa kweleZimbabwe ngolwesithathu.
Uhulumende ndawonye lephathi labemuli babhizi ngamalungiselelo okulethwa kwesidumbu sisuka khona ngalapha khona sesheya sisiza lapha ekhaya.
Kulabantu abathi abalandaba lokuthi uMugabe uzancotshwa ngaphi njengoba wabhubha engalungisanga udaba lombhuqazwe wekhukhulawundi.
Indaba yokuthi uMugabe uzoncwatshwa e-Heroes Acre noma uzoncwatshwa okuzwimba ngibona sengathi yindaba engabalulekanga kakhulu ebantwini. Asinandaba ukuthi uncwatshwe kuphi.
Luqhubekela phambili udlakela oluqondiswe abokuza kwele-South Africa lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi kukhangelelwe ukuthi isidumbu swaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe sizalethwa kweleZimbabwe ngolwesithathu angcwatshwe ngesonto. Lokhu kulokuxokozela okokuthi uzabekwa ngaphi. Umbiko lo wethulwe namuhla ngumnumzana Isaac Moyo, umqondisi wenhlelo zonke zehhofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMoyo uthi kukhangelelwe ukuthi uMoyi uzabekwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare loba kunembiko ethi umdeni kaMugabe ufuna ukuthi angcwatshwe kozwimba esabelweni seMashonaland West. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi umnumzana Leo Mugabe, umzukulu kaMugabe, uthi akula muntu owathi umalumakhe angabekwa emathuneni eNational Heroes Acre. Okwamanje uhulumende weZimbabwe usenike uMugabe isicoco seqhawe lesizwe. Owake wamela itsholotsho edale lesenethi umnumzana Philip Gawule uthi bamelele isidumbu sikaMugabe njalo ukhangelelwe ukuthi uzancwatshwa eHarare hathi kozwimba.
Uhulumende ndawonye lephathi labemuli babhizi ngamalungiselelo okulethwa kwesidumbu sisuka khona ngalapha khona phesheya sisiza lapha ekhaya. Kusenziwa lo malungiselelo ukuthi kwenziwe umsebenzi ozalandelwa uvunyelwana kulungiswa uhlelo luyilo ozalandelwa aze ayebekwa ngempelaviki. Kodwa esikuzwayo okuyiko kuphumayo ukuthi kukhanya kuvunyelwana ukuthi uMoyi former president uzabekwa ngesandla.
Uyabekwa ngaphi?
Indawo abekwa khona yindawo eyaziwa ngumuntu wonke, indawo efanelena iyodwa kuphela iNational Heroes Acre.
Ye sizwa-ke abanye bekhuluma khona ngale-ke ukozwimba besithi kazange aphathwe kahle ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Ngakho bathi bazondile kakhulu. Kulabanye okungani kuthiwa bafisa ukuthi angangcwatshwa e-Heroes Acre. Pho kungathiwa nikonokho?
Umbono nje abantu abalahlekileyo abemuli kabakho khonapho obukhuluma emeli imuli uLeo Mugabe kubeke kwabacaca wathi izinto zamanga zebulenjini abantu ade bezikhuluma lezo angabantu abade bekhuluma into zabo behlezi kwenye indawo befuna ukuxabanisa befuna ukwenza izinto ezingayisizo emulini. Uhlelo lonjalo abalalo uhlelo abalalo lolo olokuhlonipha imbono yemuli owokuthi umongameli uzabuthwa ayenaliswa endaweni yakhe efaneleyo eNational Heroes Acre.
Ye sizakuthola lezi nduna ngikhona ziyahlala phansi kumbe sezihlale phansi ziyakhuluma ngodaba lolu zingathi angcwatshwe khona ngale-ke kozwimba kuzathiwani pho?
Akula nto enjaninayinaleyo njalo embonweni wami nangikukhangela ayikho induna engafika ebangeni lokuthithi former president uMugabe ayehlule ukuthi ayebekwa lapho endaweni emzini wakhe emzi wakhe oqandayo.
Nxa sikhangele-ke sibala imilayezelo yeWhatsApp into ezinjalo abantu bayathuka sibili lapha bathi hayi sehambile yikho khonokho.
Basuka besebenzisa ukuzonda okwamabandla ukuthi mina iphathi yami yileyana. Hhayi akusebenzi lokuyana, ngubani umuntu ongcwele khonapha emhlabeni? Ngasifunda sihloniphe ubaba uMugabe njengokuthi sehambile. Athini thina sibeke ukuxolelana phambili.
yekho kulabanye phela abathi usehambe lo daba le-ground
ukuthi njalo kunabe sisehambe lo daba le-ground ngabantu nje abazondileyo abakhuluma into ezidinga ukuthi zidunge abantu abantu behlale bezondile bakusebenzise khona ukuthi baphume labakufunayo ubaba upresident okhona kathethi ubaba uMnangagwa uthe yena indaba yekugrawundi ayisiyo ndaba ayifishwayo indaba ekhona ayilungiswe ngendlela yakhona yikho ubona kabese abantu bekhuluma bekhululekile lezi ndina lazo zikhuluma ngodaba lwakhona zikhululekile zithi akwenziwe lokhu zisipha amacisa ukuthi indaba le ilungisiswe ifike ekugcineni
kodwa umnumzana George Mkhwananzi uthi akuqakathekanga ukuthi umuyi uzabekwa ngaphi ngoba wonela abantu abaningi
indaba yokuthi umgabu uzongcwatshwa eHeroes Acre noma uzongcwatshwa okozwimba ngibona sengathi indaba engabalekanga kakhulu ebantwini asinani indaba ukuthi ungcwatshwe kuphi lapho ifamily yakhe ekhethe ukuthi imbeke khona yikho lapho okubalungeleyo kodwa ngabe kuya ngami Mthembu umgabe bekumele ukuthi kube yinto ehudulwa njengenyawo idindilize nje iyelahlelwe egangeni ingafakwa ngisho nasethuneni idliwe zinyoni zomango akusiyo into emele ukuthi ngabe abantu bazihlupha ngayo nje kuthiwe kufe umuntu omele aphiwe isithuzi bangaka abantu abadliwa zinyoni bedliwa zimpisi ngenxa yezenzo zakhe zobukiwe so ukuthi kukhulunywe ngokuthi ungcwatshwa kuphi mbona sengathi kuyikuthuka abantu abantu ngabe nje balandela izenzo zakhe ngabe bamlahla ngazo bamngcwabe ngazo bamvalelise ngazo khona ukuthi abekwe nje abole egangeni amathamba adojwe zinyoni
kodwa siyabona ukuthi kulabanye phela abangani bamsekela abakibo bathi babemthanda kakhulu njalo wathi bhubha inhliziyo yakhe ibuhlungu ukuthi wakhitshwa esikhundleni so ke khonapho ngathini
bakhona vele abantu abangaphelelanga emakhanda angithi sikhuluma nje sihlakaze kumhlaba wonke sikhuluma khonapho ukhona le eMelika mla ngengapha eSouth Africa kulabanye abale eEngland kunye nakwamanye amazwe ahlukeneyo konke lokhu kudalwe izenzo zikaMgabe ilizwe okwakuyilizwe elinamandla nomnotho yonke into ihamba kakuhle wafika walibhubhisa laba lichibi lembhubhiso sikhuluma nje akusekho nto enhle kuyalanjwa akunamisebenzi akula mithi ezibhedlela yonke into ifile kungenxa kaMgabe laba bamthandayo pho bathi bamthandela ukuthi ubenzelene ngaphandle kokuthi athathe isizwe asihlakaze siye kuba ngabantu abachaywa ngabanye abantu emazwe nabo be-exposed to xenophobia ayikho into umuntu ongamthandela nomgabe ngaphandle ma ubukhunkuli bakhe bebenza ndawonye laye labo yibo abangamkhalela uma kunjalo nabo kumele ke kwenziwe khonokho kumele kwenziwe kumgabe bafe kubi nabo balahlwe bangene iganga
akuthiwa esintwini ukuthi umuntu engabhubha kumele ahlonitshwe abantu bakhulume nje bengani bazithobile
baba uDube uthi kuyabe kukhulunywa ngabantu abanjengomgabe yini na abaqedisizwe kuyabe kukhulunywa ngomuntu olamacala amancane nje ukuthi mhlawumbe ubelisele ubekatshontshe laphana thinti yibo kuthiwa umesethi onile hhayi musani ukuthi likhulume kakhulu ngezenzo hhayi lo aqedisizwe kambe i-50,000 people ayebulala emathebeleleni i-100,000 azilimazayo zaba izilima i-1,000,000 le ayihlakazi yagcwala umhlaba wonke izinto ezincane ezingayenza ukuthi kuthiwe makukhulunywe kahle ngoba ubhubhile loka kukhulunywa kanjalo ngaye
umfundisi Edson Dube ohlala eTsholotsho uthi abantu abaningi lokhu bezondiswe ngokwenziwa ngumoyi
abantu benkosi ukufa kwadalwa umuntu omdala yebo naye utshonile kulalokhu lalokhuyana njengoba lani liyalibona isemahlukaneni endlela ilizwe lisemahlukaneni endlela libe lifanele ukuthi phela abadala nxa belala bexazulu lelokhu lalokhuyana ngoba kulokunye nje abantu obabekhangelela ukuthi ngubaba engubaba kanjalo phela echiye kukhumiswela umlotha thina we believe njengebandla njengechurchi ukuthi ukuphila yikuxolisana lokuxolelana yikho kuthiwa yikuphila yike esikukholelwayo lapha Mthembu kudala kuthiye izinto zisemahlukaneni endlela abantu benkulu abantu belokusula ngikhangele lapha kuma-WhatsApp yebo mina hhayi kayikho kulokho but kodwa njengomfundi sikhangele kuma-WhatsApp abantu kabakhali abantu bayabantu kabakhali abamkhaleli ubaba
njengoba bakade sephilizwe for many many years abantu bathayaza nje bakhuluma lokhu nalokhana maqondana nalokhu nje
ikumele babhodle njani njengoba kuningi ongalungiswanga ogoqela i-ground
kulaba abakhona phela kube ngayedwa phela umdala kunabadala phela kade belabo kanti indaba bona bengathathi leso sinqumo labo behlele bebonane labantu babo labantwababo ukuthi hayi bantwa bethu bakithi yeyi kwaphambaniseka lapha nalaphayana yeyi amaphutha akahlaleli lani lingawenza amaphutha
lokhu kusekelwa ngumfundisi Raymond we-Baptist Church
besikhangelele ngamehlo abomvu ukuthi lo muntu umungameli owakudala ubeza cedisa udubo lwakhe kanti ke ucine vele sebaleka kungelanto ebambekayo engasisiza ukuthi senelise ukuthi siphethe lomsebenzi into ekhona okwakathesi ukuthi nxa sehambile njengoba into le iseza kumele ibe sezandleni zikahulumente sizabe sesikhaya sesikhangelana lalo okhona njengoba laye vele wayeyingxenye yombuso walo odlulileyo so kutho ukuthi sizabe sikhangelana laye sibone ukuthi uza kwenza njani
liza kwenza njani sibinxa usithi lawa likhangele khonapho kwena lo osengumongameli
Dube kumele sikubeke sobala mina angithandabuzi i-ground yafonwa uhulumende yasupportwa uhulumende so uhulumende nalo okhona kumele abe responsible kumele athwale umlando we-ground ngoba akulunganga ukuthi sithathe izinto zikahulumende sizikhuphe kuhulumende sesizifaka ebantwini sithi abantu babe yibo abanikazi bakho lokhu kwafonywa njenge-army ngohulumende indaba sifuna ukususa kuhulumende sikufake ebantwini
kukhanya sibili abantu nxa ubala labakwethula kubo-WhatsApp endaweni ezinjalo lokhu bezondile sibili okunye okumangalisayo ukuthi uhambe ngakulungisanga khonokho pho ke nxa sesikhangela-ke abantu ngokukhuluma kwabo akumelanga ukuthi bazithobe nxa ukuthi umuntu sebhubhile isinto sinjalo yini
abangeke bazidoba ngoba abantu kade bekhangelela ukuthi mhlawumbe kuzabe le nto ebambekayo into ezadokozisa ozulu especially ngapha esindebeleni manje vele kathesi it's almost 40 years kungelanto yenzakalayo so abantu badanile ngenxa yokuthi khona vele akula nto yenzakalayo akula noma oyedwa othengisa yena ukuthi khona bafuna ukuthi linto ilungiswe yikho kule problem khona ngoba akuthembisi
umugabe ubhubhele eGlen Eagles Hospital kwele Singapore ngolwesihlanu ubeselesikhathi eside eselatshwa elizweni lelo akwaziwa ukuthi ubulewe yini Luqhubekela phambili ukudlakela kwele-South Africa lapho kuhlaselwa khona abantu bokuza. Abaqhuba lokhu abaguqela inhlanganiso yabatshayeli bezimota ezinkulu eye-All Truck Drivers Foundation lezimzansi wethu bathi bekumele benze umhlangano lamhla lobheke icele umphathintambo kahulumende obona ngendaba zekhaya. Umunye walabo kade besemhlanganweni lo ake sinze ukuthi uthini ngodaba lolu.
Umphakathi wethu uzokhuza uthelezi wahluleka ulokhuzana umphakathi wamshiya phakathi kusho ukuthi umphakathi usowucanukile
singathi-ke kutshoni khonokho-ke baba
kusho ukuthi phela umphakathi kahle kahle use uthi awuqhubeke ungamini
singathi-ke kuyaqhubeka kumbe
kunjaniqhubekuyaqhubeka
ye besibona lapha amavidiyo abantu abanjengamazulu bengani kuthiwa baya e-Hillbro kambe kungabe kuhamba njalo
angazi-ke kodwa nami ngisakuzwa nje ngendaba ukuthi kunjalo kodwa into engiyibonayo njengoba kunje into engekusalawuleka le ngaphandle kokuthi nabantu bangaphandle bephume akukho kokuphinda kulawuleke ngaphandle kwaloo
singathi-ke ngokubona kwakho ubona ngani kuyaqhubeka sibili
hhayi uyaqhubeka ngempela ngoba basho bebonke futhi okungangokuthi uma ngibuka kuzogubhuka neKwaZulu Natal kuvele kuzoliwa straight khuluma ukuthi impela kuliwa waya nifike sibone ukuthi uyahlula noma senqoba
kodwa ubona ngizani kuyophumani kukho konke lokhu baba
yi baba phela into ekumele ukuthi uyazi uSiri Maphosa uvotelwe abantu baseSouth Africa. Iminister zonke ezikhona zivotelwe abantu baseSouth Africa. Yabo. And njengoba abantu baseSouth Africa bengasayifuni le nto eyenze, kungashintsha ngisho umthetho sisekelo eSouth Africa. Ungase kusele ushintshile, usuvumile ukuthi akube nje. Ngaphandle kwalokho, ngeke kuze kwenzeke phela ukuthi thina sizovuna ama-foreigner ezodlala ingqondo yethu esiphaphaza ezweni lethu. Ngeke kuze kwenzeke lokho.
Lo ngomunye wabantu abasebenza lenhlanganiso ezigoqela e-All Truck Drivers Foundation leMzansi for Sure uthi bayenze umhlangano lamhlanje lo Mongo Sithu Buthelezi.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umnumzana Vincent Tshwangirai umtakamoyi uMorgan Tshwangirai namhla unqobe kukhetho lokudinga ozamela iGlenview South edale lephalamende. Bekulamabandla ambalwa abencintisa kukhetho lolu. Indawo le yayiphethwe ngunkosikazi Mimbai Tshwangirai Java, utadewabo kaVincent. Kudaba olufanayo, umnumzana Hlalani Nkoni obemele ibandla leZANU-PF unqobe kukhetho lwe-by-election eMangwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Le iStudio 7 lizo iphuma ngapha kweVoice of America eWashington.
Zwenana masiva wenziwe manje ngelo baba mkhulu babelo bola usene.
Uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokwenziwa ngabantwana abasakhulayo. Siyabona ukuthi abantwana abaningi abasahloniphi, abanye loba nxa bekuhlonipha bangenwa ngokunye esingazi ukuthi kuvela ngaphi. Ukuze ngixoxe ngodaba lolu ngilobaba uCloud Mhlanga okhona ngale ke obulawayo. Baba Mhlanga, siyakwamukela uhlelo.
Yebo, linjani baba?
Siyaphila kakhulu. Akusiyele ukuthi kwini osokusenzeka abantwana babe ngamahlongandlebe kangaka?
I think ikhonokho nje izinto abantwana sebesiba exposed yizo kakhulu insuku zanamhlanje, kakhulu ama-TV wona lawo. Yikho lapho okuningi lapho abafunda khona izizwalezi nokungagqoki kuhle nenhlonipho lani lani, izinto zonezi nje abazibona kumathelevishini kakhulu. I think amathelevishini nje asebulala kakhulu abantwana.
Singathi kudala phela umntwana wayekhuliswa ngabantu, ukuthi lami nginje umntwana akho ngambona ngimkhuze ngenze konke lokho. Khathesi kuyenzakala yini lokho?
Khathesi kukulutshwane ukukhuza umntwana ngathesi licala kumzali wakhe. Especially ungakhuza uze umtshaye kumbe umthole wona kube sumtshaye, akugcina kusiba ngumsindo omkhulu.
Kwenziwa kuyini?
Abantwana bagcina beni asazi kumbe zinsuku zanamhlanje. Namhlanje nala ama-right nala uyayo nala ukuthi kuthiwa umntwana ulamalungelo and stuff, yikho okuphambanisayo kakhulu. Ngoba abadala sebesesaba ukuthi baye banqanda abantwana. Ngomntwana sinxa kumbeni ngumntwana kamakhelwane nxa wamkhuza wambucina umtshaya, so kusiyafika ebadaleni sokusiba ngenye indaba engayisiyona leyo. So yikho kuqina kusenza ukuthi abantu bayesabe even ukukhuza nje umntwana bangamboni wona, yilo hlupho lisuka libe khona.
Ye, singathi kuyalungiseka yini khonokho esintwini?
Ya, esintwini ungalungiseka, but njengo kathesi phela sekulamapolitics nalawa khona, anti nawo bafake imithetho ukuthi umntwana uli-right ethile. Yabona, ayibili vele kuyashupha. But nxa kulandela isintu nje, ngoba thina sikhulele emakhaya abadala ade besikhuza besichawa lapha nalaphana kube kungabi lezi nkulumo eziba ziningi. Kodwa kathesi emadorobheni akukhanya kuba nzima ke.
Singathi emadolobheni kwenziwa kuyini ukuthi kube nzima kangaka?
Akumbe isikhiwa yona sonaleso, sithinga abantu bathathela kwamanye amazwi kakhulu. Isikhiwa sonaleso, ngoba ungakhala ama-TV kathesi iyovela phambanisa abantwana. Ukuqhola okuningi uyathola ukuthi umntwana babe initiate izinto abazidlala kuma-TV anti yabona. So yikho khonokho okuphambanisa, ngoba phela ama-TV moshile izinto zonezinye izinto zemazweni ababezivukela.
Ye, siyakuzwa Mhlanga ukuthi isikhathi sethu yiso sesidliwe kumangoye. Nxa ungavalelisa uZulu ungathini pho ngabantwana? Kubalayo imbijana abantwana ngamafishane khonapho.
na nje abadala kabazame sibili ukuthi bakhuza abantwana kakhulu bengayabantwana besona ngendaba zokuthi kusasele lamalungelo.
Hayi, siyakuzwa baba Mhlanga, lapha bengixoxa ke lo baba uCloud Mhlanga ukhona ngale ke kobulawayo. Sibongile kakhulu ngathi nokusasa baba Mhlanga.
Hayi, kulungile.
Nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilayo njalo ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube lilale. Womanje sike sizwe ezibhadalane labatsha selo Mike Hove.
Yebo 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 mthwaka komuhle Zimbabwe omuhle yikudibana kuhlelo labo sakhulayo ngingu Mike Hove namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Munashe Mtutsa okubandla elezano PF sixoxa ngembali ka mnumzana Robert Mugabe futhi unjani
ngisathi mina ngiyandlela Mike
ha mina ngiphilile but awusitshela umbono wakho mela ngempilo yakhe
ukomprebi RG Mugabe umuntu othi ngasikhuluma ibizo lakhe. A lot of emotions are raised. Wonke umuntu ozithuli youth, anyone who's under 35, sikhule simbona engu president since 1980 kwaze kwafika kathesi. Ube yi-revolutionary, ube li-comrade elikhulu, ube part of abantu benkululeko abayenza ukuthi sibone ilizwe sikilo namhlanje. So uthe engene elizweni lapha ungene engumuntu ongene elama-socialist programs amaningi esabone in the first 10 years of his president. We saw the building of izikolo, izibhedlela, lama-university indawo yonke le. So ngumuntu bekhona sibili obenemqondo wokuthi eqinise isizwe ekazi se-Afrika eqinise umuntu onsundu umuntu omnyama.
Kulabanye abathi ngiyeke bathakazelela impilo yakhe ngenxa yokuthi eningi labantu labasakhulayo bayakhalala besithi hayi asikatholi umsebenzi. Lo ngumsebenzi kaMgabe, wena ungathini ngalokho?
UPresident Mugabe from the period siqalisa iLand Reform Program ngo-2001 initiated the program ukuthi ama-cure ezengagabangelike ngayeni kwaba le-Land Reform Program abantu abamnyama banikwa iLand. That program iyayenza ukuthi izondise ama-cure asitshaya khona ezijezi zemnoti esithi ngama-sanctions. All this trouble that we have made, it started in 2000. Of course, abantu bengakhuluma kuleli and they want to blame it on one person. We can't do that. So wonke abantu abangasebenziyo abangaoni kulama problem, it's not because it's because
kodwa mnashe
cannot accept it.
Okunye okwaletha ama-sanctions udaba lokuthi bona babe sithi uhulumende owayengumongameli uRobert Mugabe wayengahloniphi amalungelo abantu.
Siyasikhangele phela ukuthi i-hypocrisy yama-Americans, i-hypocrisy yabantu abase-UK, abase-European Union. How many human rights abuses are being done ama-countries anjengabo Saudi Arabia, ama-countries abadila labo ngenxa yokuthi bafuna i-oil yabo, they tend to look aside. Zakathi se-America uhambe usesaba ukuthi ipolisa lingakudubula kathesi ngenxa yokuthi ngumuntu omnyama. How many abuses like that are happening in other countries where the United States iyaphile friendship labo simply because bafuna ama-resources abo? Why is not ku Zimbabwe they make a lot of noise? Kathesi South Africa bekule xenophobia, people are being killed. Why is ethule? Why singakuboni ku-CNN lakoo-PPC lako-Al Jazeera ukuthi abantu bayabulawa e-South Africa ngabanye abantu abamnyama? It's simply because i-agenda yabo is an agenda against black people.
Hayi, isikhathi sesedliwe ngumangoyi Mnashe, kodwa sigqiba uhlelo bengicela ukuthi unikeze imuli yeZimbabwe amazwi entuduzo.
Okay, u-comrade RG Mugabe is an unparalleled hero, not only of Africa but the whole world. He's the hero of every 1% olama aspirations of socialism, olama aspirations ukuthi wonke umuntu esiphile umnotho wawo. Ukuhamba kwakhe akube yi-lessons to everyone of us. Laba bathi bona waphambanisa, let this funeral become that turning point to everyone to realize what you seek for. Today, our babies, our mama is valiant. That our youth cadets are benefiting from the Land Reform Program. Today, we have got artisanal miners benefiting from our own resources. Today, we have farmers, we have miners, we have artisans. From especially illegacy, education system, we have professors. Cadets, our mama is suffering in America simply because of the education legacy that was left by Comrade RG Mugabe. That legacy we should hold dear. so that we can move on with life.
I see uzwile mnashe ngiyabonga kakhulu ngokungena uhlelo lwethu labasakhulayo futhi.
Ngiyabonga mase.
Isikhathi du mthwaka komuhle silugqiba lapho uhlelo labatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3 yona username yami lingakhohlwa ukuthi dibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni uhlelo luqala ngo 8 PM bese lugqiba ngo 9 kwanele kwanamhla Oliver Lisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe mthwaka komuhle Zimbabwe muhle Bye-bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike sike singene kwezokholo lwesiKristu silontungamela inkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguNtungameli Nkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo namhlanje ntambama
usiphatheleni namhlanje
bengifuna ukuthi sikhangele kumahubo 24:1 ithi yona umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo ilizwe kanye labakhileyo kulo ngoba yona yawusekela phezu kwezilwandle yawumisa phezu kwamanzi ngubani olelungelo lokukhwela entabeni yenkosi na ngubani ongangena ethempeleni layo elingcwele na ngulo olezandla ezingelacala lenhliziyo ehlambukileyo ongaphakamiseli umphefumulo wakhe kokuyize longafungeli amanga yena uza kwamukelwa isibusiso senkosi lokulunga kwaNkulunkulu umkhululi wakhe ngakho ke namhlanje mfuna ukuba sike sizwisise lindaba eqakathekileyo kakhulu okumele izwisise yithi abantu abadalwa uNkulunkulu kumele sibe kwazi ukuthi lumhlaba ngowenkosi ngiyakwazi ukuthi nxa sikhangele imbali ezehlukeneyo siyakwazi ukuthi saba khona amakhosi amakhulu sokwake kwaba khona imbuso emkhulu kakhulu kusukela kumbuso kaFaro kusiza kumbuso eyakathese emningi esiyaziwe yabe seRoma lapho kubusa oHitler lapho ke kubusa iBritane isaziwa ngokuthi umbuso wayo usuka lapho ilanga liphuma lize liyetshona kodwa siyakwazi ukuthi yonke leyo mbuso siyabuya yahamba ngenxa yokuthi umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo kulombuso ongapheliyo umbuso lo ungankulunkulu yiwo lowo mbuso ke onguwo umhlaba wenzelwa wona abantu abaningi abakunanzeleli khonokho ngesikhathi esiningi nxa siphila lapha emhlabeni siyasibone ngani yithi abanikazi bomhlaba abanikazi bezinto zonke ezilapha emhlabeni ikanti iBhayibheli liyasitshela okokuqala ukuthi umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo ilizwe kanye labakhileyo kulo kutho ukuthi okwesibili labantu abaphakathi komhlaba ngabantu bakaNkulunkulu lazo zonke izinto esizakhayo esizivumbayo esizenzayo ngezikaNkulunkulu nguyo sivumeleyo nxa ngikhangele ngesikhathi sakathi singathi wonke umuntu lapha emhlabeni ulilotsha ngoba umnikazi womhlaba uNkulunkulu kodwa ke siyafika esigabeni lapho labo ke abalojayo lapha emhlabeni bezibone ngani yibo abanikazi bomhlaba manje livesi yasikhumbuza ukuthi umhlaba ngowenkosi ngoba yona inkosi yawusekela phezu kwezilwandle yawumisa phezu kwamanzi uNkulunkulu nguye wathi akube lomhlaba wehlukanisa amanzi lomhlabathi nguye owalungisa yonke into siyabala njalo laphana ukuthi manje nxa uNkulunkulu enguye umnikazi womhlaba kuthoni kithi na okokuqala isikhumbuzo esokuthi loba sesakhe njani lapha emhlabeni kumbe umuntu esezibone sethuthuke kangakanani kumbe umuntu ebusa abanye lapha emhlabeni kumele abekwazi ukuthi yena lumhlaba
labantu yes siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo sehlala ke ngeviki ezayo. Walivalise moyeni ngokhiphstube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.